Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthakazi omuhle olamukela emoyeni ngomvulo mhlaka 12 kumfumfu 2020 ngontungameli nkumo endabeni zekuseni lamhlanje
umuntu seyakha 7 rooms omunye umuntu seyizithi ngiyikhanseli sevuya uzagcekeza yi-corruption yona leyo
ikansili yeshitungwiza isimise uhlelo lokudiliza izindlu ezivikwa zakhiwe ngaphandle komthetho kulandela ukungenela kweZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Kufanele kube lama by elections njengoba phela sonke sikwazi ukuthi sokulama vacancy kumbe izikhala.
Inhlanganiso esizimeleyo zithi ukhetho lwama by elections kumele lwenziwe ngoba ukumiswa kwalo nguhulumende kwephula umthetho. Abazali bakhuza umhlola phezu kokuganga okwenziwa ngabantwana ezikolo lapho abangumhlambi kazelusile khona ngoba ababalisi bephakathi kokukhalala umsebenzi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempila kahle luthi kulomuntu oyedwa kuphela obanjwe umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe isolo labalitshumi lambili abafunyanwe sebesindile. Abantu asebebanjwe umkhuhlane lo selokhu waqhamukayo kuleli sebesedlula kancane inkulungwane eziyisishiyangalombili 8011 kuthi asebepholile bonke sebephezu kwenkulungwane eziyisithupha ezilamakhulu amahlanu 6504. Asebefile sebengamakhulu amabili lamachumi amathathu 230 kulandela ukubhubha koyedwa owakobulawayo ngomgqibelo. Abalokhu begula bona bayinkulungwane elamakhulu phose amathathu 1277. I-Johns Hopkins University ithi emhlabeni jikelele umkhuhlane lo usuhlasele abantu abayizigidi phose ezingamachumi amane 37,350,759 njalo wabulala abangu 1,074,768. Ikansili yeshitungwiza isimise uhlelo lokudiliza izindlu ezibikwa zakhiwe ngaphandle komthetho kulandela ukungenela kwenhlanganiso elwela amalungelo oluntu iZimbabwe Lawyers for Human Rights. Kumbiko ewethu leyizolo inhlanganiso le iveze ukuthi ibhalele ikansili ixwayisa ukuthi ukudiliza izindlu lokhu akukho emthethweni ngoba kayilancwadi zomthethwandaba eziyipha ilungelo lokwenza lokhu. Ngokunjalo iZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi ithole impendulo ikhansili ithembisa ukuthi isilumisile lolu hlelo. Inhlanganiso emela izakhamizi eChitungwiza Residence Trust iyo ecele usizo lwamagqwetha la ngemva kokuba izakhamizi eziningi zidilizelwe izindlu zazo zasala zingasela ndawo zokuhlala. Lokhu kucunule njalo abantu abaningi. Kodwa umasipala yena uthi izindlu lezi zakhiwe lapho okungavunyelwa khona. Sixoxelo meli weSouth Atton edale lephalamende umnumzana Peter Moyo.
uyabona into esiyenzakala lapha sokuyizwisa abantu ubuhlungu kambe yebo ilizwe nje lonke elezimpakwe linje abantu bayakhile izindlu zabo into ezwisa ubuhlungu ukuthi khona ama council la kufuze uhulumende ayenze i-overhaul ike kipe abantu wonke bonaba ngabasuke ezihlalweni especially ama functionaries abantu laba bayathengisela abantu indawo yokuhlala bayekele ukuya ku ministry for change of use for 5 years bethengisela umuntu umuntu loya akakwazi ama procedures and processes ye council kaso zahlala umuntu eyekele ukuyakha imali ihlupha kangaka umuntu seyakha 7 rooms omunye umuntu sezithi ngiyikanseli sembuya uzagcekeza yi-corruption yona leyo yena uminista wangikhona wezindlu ugarwe ungaphi akubonini kusenzakala uyaphuya isihlalo esokuthi aphonge uyahlala nje engayenzi lutho indaba yezindlu lapha iyahlupha elizweni kathesi unguye esingu-chairman we-shelter africa yi-shelter yeyani angaba kuyo i-shelter yona leyo ngeyani isihlalo asiphiwazoweso ngesani elele emsebenzini kathesi uyamelela abantu abezimbaholeyas for human rights ukuthi kona bathi hayi into eliyenzayo leyi ayiyenzi so mina ukubona engikwenzayo lapha ama-councillors ama-council officials ngabaxotshe umsebenzi bonke
ukhona kwenzakala njani moyo ukuthi i-council iphe abantu izitanda ibekele bakhe ikobadilizela futhi izindlu zabo
ama land barons babesebenza le council bathi kona sesinika i-cooperative leyi umhlabathi lowu bafake abantu bayenza izindlu kathi sebevuka bengathi sebenathi ikhathaso sebefuna ukubulalela sokugqekezela abantu izindlu abaningi bangikhona ungakhangela balezincwadi abaziphiwa i-council babhadala ama-land intrinsic value in full lama agreement of sale akhona i-court order bakhuluma ngayo yokuthi kona bafuna ukuthi bathathe i-court order ukuthi kona basuse umuntu lawa amakhothi angikhona wona la angikhola ukuthi alabantu abale ngqondo ngoba nxa ezanika umuntu i-court order yena umuntu oyabe ephuyiwe iland yakhona i-council wathenga wababa le agreement of sale kwezokuthiwa khona alandelanga umthetho alandelanga lokho nalokho yi-corruption kuphela akula enye into leyi into leyi iyasusa ubuhlungu angikhola ukuthi khona kungaba nohulumende ongavuma ukuthi khona umuntu seyakhe i-7 roomed house 8 roomed house ehlupheki imali umuntu aphonge uvuka ekusena ithi ukuthiwa khona sesiyagqekeza akwenzakali khonokho nxa umuntu eyakhile emgwaqweni hhayi lokho kungazwakala nxa umuntu eyakhile endaweni yokuthi wakhona indawo yamagetsi kungazwakala kodwa abaningi abazange bayenze khonokho ungakhangela izindlu ezigqekezwayo katesi ngabantu abahlezi endaweni enhle abayenzi ama-change of use bona ama-local authorities
Umnumzana Peter Moyo ngomeli weSouthton edale lePhalamende kaselelisanga ukuxoxa leziphathamandla zeCouncil yeChitungwiza. Inhlanganiso ezizimeleyo zithi ukhetho lokugcwalisa izikhala edale lePhalamende lakumakhansili olwama-by-elections kumele lwenziwe ngoba ukumiswa kwalo nguhulumende kwephula umthetho. Kumbiko eziwethu le izolo inhlanganiso ezingamachumi amabili lasithupha zithe ukumiswa kokhetho lolu yikwephula ilungelo lokuthi abantu bakhethe abameli babo. Uhulumende wasise kunsukwana ezedluleyo ukuthi ukhetho obelumele lwenziwe mhlaka 5 kumpalakazi aluseyikwenziwa ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Kodwa inhlanganiso lezi zithi kumele ukhetho lwenziwe. Zithi uhulumende kumele akhulumisane labanye kuvunyelwane phezu kweziqondiso ezizalandelwa nxa abantu bevota ukuze kwenqatshelwe ukumemetheka kwalomkhuhlane. Inhlanganiso lezi zigoqela iZimbabwe Peace Project, iHabakuk Trust, Election Resource Center, iWomen's Coalition of Zimbabwe, iZCTU lezinye. Sixoxele nobhala jikelele we-ZCTU umnumzana Japhet Moyo.
Inkinga ekhona umzamo wekwephula umthetho kumbe imizamo yokuthathela abantu ilungelo labo. Ngokwazi kwethu i-constitution yelizwe iyachoke ukuthi ukhetho lubanjwa ngaziphi indlela njalo sokuthiweni. Ngokwazi kwethu ke kufanele kube lama by elections njengoba phela sonke sikwazi ukuthi sokulama vacancy kumbe izikhala kuma parliament ethu. So kufanele ke uhulumende alandele umthetho ngokuthi lo mthetho phela unika abantu ilungelo ukuthi bese bekhetha abameli ababafuna bebamelele ke edalele parliament.
Kodwa uyala uhulumende Moyo uqina ngokuthi ama by-elections alakho ukumemethekisa lomkhuhlane.
Sesibone ibandla ke elibusayo lisenza imbuthano eminingi emangalisayo lokhe nje kwaqalisayo ke indaba ye lockdown kumbe umkhuhlane we COVID-19. Kuyamangalisa ukuthi nxa kuyibo kabananzi ke indaba yomkhuhlane, kodwa nxa sokubuya ke kwabanye sokunganthwa khona ke indaba yomkhuhlane yikho lapha ekhangelelwa khona kakhulu. Sibona engani ke yibuqili, sibona engani ke akusilo qiniso. Abantu kabafuni nje ukunika uZulu ithuba lokuthi bakhethe ke abameli babo. Sibone kumalanga adlulileyo bebuthana kuma primary elections abo. Isikhathi esidlulileyo sibone bebuthanisa abantu bebanika ukudla emaphandleni. Ayibandla ke libusayo kazange lime ke ukubuthanisa abantu. So kuyasimangalisa njalo sesibone ke inketho zisenzakala kwamanye amazwe. So ama election ngenziwa ayisiko ukuthi kona igcikwane leli yile lingenza ama election akhanselwe. Abantu bangaba lama election njalo bezivikela kuleli gcikwane.
Umnumzana Japhet Moyo ngonobhala jikelele we-ZCTU. Ibandla lezano PF lona liyakulandula ukuthi yilo elivimbe lolukhetho. Abazali bakhuza umhlola phezu kokungezwa okubikwa kusenziwa ngabantwana ezikolo lapho abangumhlambe kazelusile khona ngoba ababalisi bephakathi kokukhalala umsebenzi. Kulama video lemifanekiso egcwele enkundleni zokuxhumana etshengisa abafundi bebhema njalo belingisa ukuya emacansini begqoke amayunifomu. Inhlanganiso zababalisi zithi ayisikho kulingisa kuphela. Zithi kunengi ukungezwa okwenziwa ngabafundi okulakho ukuthiya amantombazana esezithwele kuthi labafana labo sebengamahlongandlebe. Izikolo zivulwe kunsukwana ezedluleyo ukuze abafundi balobe imihloliso yabo. Kodwa abazali bathi ngabe iyadluliselwa phambili limihloliso ngoba kulalutho olufundwe ngabantwana lonyaka. Sixoxele umzali umnumzana Difa Dube.
Ngibona ngathi nxa kungabe uhulumende uthatha serious abantwana njalo uyazwelana labantwana bekufanele ukuthi umnyaka lo babunkomo ukuze izinto zihambe kahle kungcono nje ukuthi ngabe ukuthi abawudlulisa kuvele nje kungakwala mhlolisi ngoba kuyafana abantwana bazafeyila. Ukufeyila kwabo kuzabe kungayisi ukuthi bafeyila ngenxa yokuthi bafuna ukufeyila, kodwa ngeke bazabe befeyila kungenxa yokuthi isimo abakhangelane lazo asibafeyivi bona abantwana ukuthi baqhubekele phambili. Kathesi abantwana sibabuyisele ezikolo abantwana batshela befeyila kulanto abayenzayo. Nxa sikhangele ezinye indawo ezifana labo tombotema ezifana labo madlambuzi ezifana labanye ama secondary school ikakhulukazi la semakhaya akula ama internet ukuthi abantwana bangayenza i research amabhuku njalo ayasilela ukuthi abantwana bangabala bayenza ama researches ukuthi ukuze ukuthi bayenze uk pick up from izinto ezemuva kulusizi kakhulu baba unkomo ngibona ngathi uhulumende akazama ukuthi into le akakahlalele phansi bayicabangise kahle kabanzi ukuthi le nto le how best can they deal with this situation i education yabantwana yi decide the future abantwana ngabe ngapho ngokuphushelwa kuphela noma bengajika ukuthi bafailile kuphela begcine bephindiswa uform 4 again noma bephindiswa uform 6 again kungazange kwakhangelelwe ngindlela ukuthi mhlambe kungenziwa kanjani ngibona ngathi kuza kusehlisa i self esteem yabantwana kuza ibulala kakhulu ngenxa ukuthi umunye umntwana ngabe letshela ukuthi usefailile usevele nje yazi ukuthi ayikushizi ngidlulekile ngempilo kukanti into le idinga ukudingidwa kabanzi kakhulu ngoba lento iziqoqo lezempilo wabunkomo i future yabantwana abantwana laba basesikolo kusasa yibo dokotela bethu bakusasa yibo omongameli bethu bakusasa yibo abaphathi bethu bakusasa kodwa ke bazasiphatha njani bengelaso isikolo bengelawo ama qualification bengelayo imfundo le ena le edingakalayo ukuthi ibathathe bafikisa khona labo kule ndawo ngibona ngathi uhulumende akathathe lento le in a very serious way ukwenzela ukuthi ibe le resolution engabuya incede abantwana bayenelise ukuthi bengadumali kakhulu abantwana babona ukuthi uhulumende uyabacabangela
akukho yini okunye dube obona ngani kungenziwa okungaphathisa abantwana ngaphandle kokuthi imihloliso ingalotshwa kokuphela lonyaka
okwakathesi sekulate isifiso sami bekuyukuthi ngabe kuyukuthi uhulumende wavele wacabangela abantwana uqala isikhathi ngesikhathi ama-lockdown labo wabona ukuthi azaqhubekela phambili kwesikhathi eside yiso isikhathi abafana ukuthi ngabe ama-improvisa ezinye indlela ababengabona ukuthi bengenza njani noma kuwukuthi noma bengayenelisa ukuthi basebenzise ezinye indlela ezingafinyelela abantwana bonke abakunkali zonke zelizwe ngoba nxa kusenziwa izinto esikhathini esiningi sengabona ukuthi uhulumende ucabangela abantwana basedorobheni kuphela acabanga ukuthi kulabantwana abasekhaya abangela access to yona i-network yona ngokwayo i-network yefoni ukuthi mhlawumbe ngafonela omunye osedrobheni ambuze ukuthi akungikhangelela ibhuku elinje akukho khona konkwana so kwangokona kuyadingakala kakhulu bankomo ukuthi kathesi into engingayitsho nje akusela okuningi okusekungenziwa mina nje esicelo sami kuhulumende ngesokuthi ngabe bayahlehlisa lomnyaka lowo bevele bawuyekele udlule ngoba umntwana akasoze afunde into ngenyanga eyodwa into ayifuna ukuthi ngabe wayifunde umnyaka wonke
Umnumzana Diva Dube ngumzali sixoxela ekwele bilithane Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla Iphephandaba lekroniko lithi uhulumende uphakathi kokuphendla uhlelo oluzalandelwa ekungcwatshweni kakutsha kwabantu ababulawa ngobhuqazwe wegugurahundi. Inkundla yesayithi yona ithi ukukhalala umsebenzi kwabogatsha lwe-customs kwele South Africa sokubangele ukugcwala kwamaroli emngceleni we-Beit Bridge. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Akazo muhle Studio 7. Ninjani bobaba unkomo ntungamile labo bonko mama plexetis Jeremiah lonke siyabingelela thanda ukuphawula kancane ngendaba yamatitshala ngibonga indoda le okuthiwa ngunation Motsikirwa ezelufana izikolo kazihlale zivaliwe sibili ngoba kakusizi lutho ukuthi umuntu ole dignity njengombalisi umbone ehlupheka ngegadala omunye umama lapha ngombalisi ethwele umfusha ethela amafutha esigubhini echithekile into inhliziyo yami ibuhlungu kakhulu ngalokhani ngibonile amafutha echithekile mamalwana uthe uyakhuluma nomnikazi wemota umnikazi wemota ubebonakane nje umuntu wenza amafani zobe ungumama omuhle nje kodwa ugcine ekhala inyembezi lwana umama inhliziyo yami yababuhlungu okutshengisa ukuthi ngeqiniso uma uhulumente engazange akunanzelele lokho hayi ukutsho ukuthi ilizwe lifile leli i-transport ngokwayo ukuthi bagade kunzima amabhenki akuphuma imali kwakuphuma imali kusemlonyeni yabo babomthuli kodwa emabhenki kayikho imali so
into le kanti babe sithi kuthweni njengoba bona labo kwezindawo imali leka basayifuni ungazungeka kwamanye ama shop imali leka isasebenzi sibili kayisebenzi sebenza ku four state ubona ukuthi ama price angkhona athi ukuthi imali leka siyifuni ngweso fit khathesi sokule US le rand lisebenzayo imali ayisebenzi le cha bahlale phansi abantwana abantu abathi xa bengaye esikolo ama teachers oze bafundise belambile bazabela ukuthi abantwana bese esikolo but impumelelo yakhona kakula lutho which means ukuthi education yeZimbabwe vele siwile siphansi akusela education la ngiyamangala abazali abantwana bahamba esikolo besizwa ama teachers khala ngalindlela ukuthi abantwana baye kwenzana esikolo lati bazali ithe sesibulale ilizwe lethu ngezandla ama teachers they are trying to say ake libamba abantu abene emakhaya izinto zilungiseke lapha nothi laba kwazi ukufundisa abantu abene besuthi then fuqela abantwana esikolo xa sebelitshela ama school fees ezimali ezidurayo selithethisa ama teachers futhi kanti ke indaba isukela kini hayi bazali asikhuleni
njani basakazi baka Studio 7 nabalaleli bonke endaweni zonke mina ngiyamangala basakazi labalaleli bonke angikaze ngizwe lapha emsakazweni ku Studio 7 umuntu ngitsho yedwa okhulumayo esithi yena ulilunga le MDCT engaphandle buka Khalipani Phugeni nguye yedwa engimzwayo kambe ubufakazi bokuthi abalandeli sibili uthatha ngaphi uKhalifanilo into yabo iyamangalisa kakhulu hayi kuzafika uKhedo sizavota okunye njalo sibonani even MDC Alliance singavuka intshibiso siyayivotela injalo le mizwe elitha sibonani yiyo isisombululo esingaqeda udaba lolu nxa kungathi kuvume ukuthi kutshintshibiso nje ke kuthiyanwe le mizwe zoleli kuvukele linyibizo esalisebenzisa njengomhlangano ngibona ngani singaphumelela nje kuhle kungelahlupho kulale into eyenziwa ngokhaliphane le iyamangalisa kakhulu ngiyabonga
sanibonani Studio 7 Samuel ngilapha eJohannesburg
ngicela ukuphawula nge-MDCT kamakhuphe MDCT kamakhuphe isezandleni ezinhle kakhulu kumakhuphe kompana nomonzora nokolishi bangavumi ukwethuselwa ngabantu besithi bona abantu babasoze babavotele thina sikhona le nto ngayitsho kudala ngathi thina sigcwele sizobavotela ukomishi nomonzora nomakhuphe uJamisa ayi mina kwelami isayidi mina ngikhole ukuthi ngapha ngavotela uJamisa angimtandi nasegazini vele ngimzonda kakhulu lwana umfana nguye wamotsha izinto njengobona kukubiso nje nguye wakuqalisayo kona lokhu uJamisa enzeni ekuqaliseni kwakhe uyazisola futhi ukuthi kuqaliseleni okwamanje usejhiye abantu ehlathini ngoba abantu abavotela uJamisa ngabantu abasesigangeni angabantu abasesigangeni ngokuthi abala bhathi uJamisa ngala bhathi nangu manje wenza inkani wenza inkani yokuthi kuthiwa bona ngala bhathi yena wenza inkani uthi ipati yakhe kusaseyi-MDC Alliance kodwa uyatshelwa ukuthi kona isiyo yakho le bhathi yena uyenza inkani so abantu abalandela uJamisa balandela nje angazi balandela umuntu osehlathini ehlathini ulisakhona phakathi ehlathini uJamisa uyolijakwa nangapho
abalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318 singene kwezivela kwamanye amazwe amabhizimusi amaningi akwele Malaysia abikwa eselahlekelwa yinzuzo ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 umongameli wakwele Malawi umnumzana Lazarus Chakwera usethule amazwi ezivikela ngemva kokusolwa nguZulu phezu kokungagqoki kwakhe imaski ngesikhathi ephakathi kokwethekelela kwele Tanzania uChakwera uthi wenze lokhu ngoba umongameli walelo lizwe emtshele ukuthi akula coronavirus kwele Tanzania size qibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Umongameli Donald Trump obehlaselwe ngomkhuhlane we-COVID-19 uthi usepholile njalo udokotela wakhe uthi akusela ngozi yokuthi engathelela abanye lomkhuhlane. Kodwa kaphumelanga egcekeni ekuthini uloke elawo nalo umkhuhlane emzimbeni uTrump kumbe kaselawo. UTrump uthi usezaqhubeka ngemihlangano yakhe yokukhankasela ukhetho ebimiswe ukuhlaselwa kwakhe ilo mkhuhlane. Ukhetho lolu solusalelwe nje ngamaviki amathathu lapho uTrump azanqikilana khona lomnumzana Joe Biden owebandla lamademocrats. UTrump yena umela ama-Republicans njalo ukhanya ehambela muva kucwaningo olwenziwa zinhlanganiso ezitshiyeneyo ama-opinion polls. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ntatheli zindaba umnumzana Simbarashe Nembaware.
Ngani ukuthanda ukuba nzima kuTrump lapha nxa okhangela ama-polls lawa akhitshwa zinhlanganiso ezehlukeneyo. Kodwa ke singakubali kakhulu kwama-polls lawa ngoba imbono yabantu ngokuthanda kwabo lezo nkundla abavota kizo. Ngenkundla lezi abavota kizo ngisho ukuthi CNN ila mapolls ayo. So abalaleli be CNN ngoba i CNN batshela ukuthi uTrump mubi umuntu oqondileyo nguBiden bazovota ngokuthanda kwe CNN angithi. Uye ku New York Times layo. New York Times ile ndlela emveza ngayo uTrump, ile ndlela emveza ngayo uBiden. So abantu abakhona lo ekuvoteni kwe New York Times bazovota ngendlela i New York Times efisa abantu bakhangile labo ma sala candidates amabili. So eqinisweni ukuthi sibona ukuthi kuyasebenza, I'm not sure, I doubt it, ngoba kuzokhumbula ukuthi ukhetho oludluleyo uHillary Clinton encintisana loTrump, uHillary wayekhokhela kuma-polls nalawa, kodwa ke ngosuku lokuvota wenza njani? Kwanqoba uTrump.
Bakhona abamsolayo uTrump bathi wehlulekile ukuphatha kuhle umkhuhlane we-COVID-19 wagcina ubulala abantu abaningi eMelika. Kanti njalo wagcina uhlasela laye. Ubona kungamphazamisa yini lokhu kukhetho?
Ukubanjwa kwakhe iCOVID kumphambanisile sibile kukampeni yakhe uTrump, kumphambanisile ngoba ubengekho isikhathi eside ezama ukuthi asile ngalawo malanga yena engasebenzi. Lwancintisana laye uBiden ubenjani, ubebonakala behamba ekhampeni. So ugula kwakhe kungani kumbisele emuva kancane, but angikholela ukuthi lokhu kungaba lomthela omkhulu ngendlela abantu abazavota kuyo. I think abantu ukudala badecide, umuntu usekwazi ukuthi nge voting day na votela bani. Of course e-America likhuluma ukuthi kulabantu ama-undecided voters abalinda the last day ukuthi batshelwe, acabanga ukuthi hayi sengingavotela ubani. Lihlekana elincane lelo, kodwa ke abaningi bayakwathi ubavotela bani. Nxa ukhayela kuma-rallies aka-Trump usihlala kugcwala abantu. So those people already know ukuthi sizovotela uTrump. Laku-Biden labakhona bahlala bezinjani. So ihlekana elincane leli sithanda ukuqakathekisa ukwezingani abantu abaningi kakhulu abangakabi kwathi bavotela bani. Hayi, lihlekana elincane. So ukugula kwakhe uTrump kumphazamisile, but ukuthi sithi akayibambanga kuhle indaba le ye-COVID, I think uzamile uTrump ukuthi ayibambe ngendlela loba nguphi umongameli phansi lapha emhlabeni akakade ngakwenza. Ngoba ekuqaliseni sinanzela ukuthi sonke besingakwazi ukuthi i-COVID ikuyini njalo ingavikelwa njani.
Umnumzana Simbarashe Nembaware intatheli zindaba yeZimbabwe esebenzela kwele South Africa. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Ikansili yechitungwiza isimise uhlelo lokudiliza izindlu ezivikwa zakhiwe ngaphandle komthetho kulandela ukungenela kwenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights. Inhlanganiso ezizimeleyo zithi ukhetho lwama-by-elections kumele lwenziwe ngoba ukumiswa kwalo nguhulumende kwephula umthetho. Abazali bakhuza umhlola phezu kokuganga okwenziwa ngabantwana ezikolo lapho abangumhlambi kazelusile khona ngoba ababalisi bephakathi kokukhalala umsebenzi. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.